khona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le NDC alliance ngelabo selisa kubona sibili ukuthi hayi abakhulumi ngeconstitutionalism bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi izano ibuse lapha kade namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we MDC alliance ubaba uWitness Dube sehlamuka sesiya kuzano PF lokho kutshengisa mhlophe ukuthi izinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokho begabha behlambuka besiya kuzano PF iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama MP angithene MDC sejoin izano sathi sikubonile namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba uWitness Dube laye sehlamukile sesiya uzano lokho kukhombisa ukuthi mahlabezi ngitsho lo mongameli wayo iMDC ubaba uDouglas Monzora labanye abe national executive and standing committee labanye abazimeleyo singathi ngama ordinary members bonke bazahlamuka bonke bayeguqama bayekhothamate ezanupf uMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama opposition velisi lembali yakhe lapho vela khona kachikwakhiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya kuzanu PF ukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe-MDCT ngesikhathi i-transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale ngitshele ubaba laye ubaba uMonzora upresident lizambona laye sehlumukile sephiwe isikhundla kuzanu PF yiko-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi izano iyafaka abanye abantu abathi infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi uyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutriple secretes kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanye ukubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje usisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora bezanu PF hayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhla ka-23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabonga.